Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga lichona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Zinorema, zinogoza. Kana mambo shandisa mari yekuzvikenyika, mugono chishandisa mari yenyu muchidoka pakuti mari yenyu yakutanga kushandisika zviri nyore. Asi kurema kwazvo hazvirevi kuti hazviti.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka, abantu abaningi bakhala ngokuthi sebelamba.
Yairipo ndeyekuti izvo tapaun zaZimbabwe dhola nguva yekuti tanga tisati takwanisa kugadzirisa zvose zvaidiwa kunge hupfumi hwayo.
Uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele. Uhlangothi lukahulumende olubonayo ngezamanani olwezimstat luthi ukugugudeka komnotho i-inflation kukhuphukwe kwaya kusilinganiso samachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55.5% kulinyanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa isisindo emkambo wensitha lapho idola leMelika elilodwa elithengwa khona ngenkulungwane zamadola eZimbabwe yangamakhulu amane i-$40,000 okuyisilinganiso esisetshenziswa ngabamabhizimusi lanxa uhulumende esithi kumele basebenzise isilinganiso se-$1,000 to $21,000. Kusenjalo, uhlangothi lukahulumende olubona ngezamanani olwe Zimbabwe National Statistics Agency iZimstat luthi ukugugudeka komnotho i-inflation ikhuphuke yaya kusilinganiso samachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini i-55.3% kulinyanga isuka kumachumi phose amahlanu 47.6% ngenyanga edluleyo. Kumbiko wethulwe lamhlanje ngokubika kwabezindaba abe Bloomberg, iZimstat ithi okubangele ukukhwela kweinflation lokhu yikukhuphuka kwentengo yempahla lokudla, imithelo kanye lembadalo yokuhlala. Yazise njalo ukuthi intengo yezinto yehlile kancane ngesilinganiso phose sokuhlanu ekhulwini 4.9% kulinyanga isuka kusilinganiso sokuhlanu lane 5.4% ngenyanga edluleyo. Kungelani namanani eZimstat, ingcwethi kwezenotho edumileyo eMelika umnumzana Steve Hank yena uthi inflation yeZimbabwe isifike ku 1,500%. Lanxa abantu abaningi bekhala ngokuthi sebelamba, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba uhulumende wakhe uqhuba inhlelo zokwabela abalambayo ukudla. Umnangagwa wethula amazwi la uyethule amazwi la lamuhla ngesikhathi evula ngokusemthethweni inkampani egaya impuphu eChampions Foods Milling eHarare. EZimbabwe liphakathi kwendlala njalo abantu abayizigidi phose ezintathu 2.7 million kusiya kwezintathu ezilengxenye 3.5 million ikakhulu emaphandleni badinga usizo lokudla okuphuthumayo. Lanxa inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-WFP, le-USAID, zisabela abantu ukudla kwezinye indawo, zibambisane lohulumende abaningi bathi akubafinyeleli lokhu kudla. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo councillor ka ward 18 eDethe umnumzana Stanley Torima yena othi isimo sibi esigabeni sakhe.
Ngawe ukuthi ukukhuluma kwawe yinto eyenzakala, hayi siyabonga nxa sokuyenzakala, but okwakathesa abantu babenjala, umuntu wonke ubenjala. And siyabe sicela lokuyana okokuthi abantu nxa benikwe ukudla esigabeni, abantu kabanikwe bonke, because indlala leyi itshaya across, ayilakuthi umuntu kumbe umuntu abantu kumele ukuthi bebhale baye banikwe bonke ukudla, but benikwe ama-quantities ahambelana le-vulnerability yabo. Labana abaswela kakhulu ngenxa yokuthi bayabanika ama-50 kg ngabathola ama-50 kg. Labana abalandela ngenxa yokuthi bayanikwa nawo ama-20 kabanikwa ama-20. Labana ngabathi lo usenze NRZ ndo usenze Forest Commission, hayi bakwanisa ukuthi banike lawo ama-20 kg. But ilizwe umuntu wonke ufuna ukudla, everybody needs ukudla. Njengenkokheli lapha eDethe mina kade ngibona ukuthi abantu bonke kabanike ukudla, because umuntu wonke kule njala, but banikwe according to their vulnerability ukuthi lo uhlelo okungakanani, but at least bonke benikwe.
Sibona kwezinye indawo inhlanganiso ezifana labo WFP labo USAID zibambisane lohulumende, ziqhuba inhlelo zokuphathisa abalambayo ngokudla. Uthi khona ngapho eDethe kalukafiki lolu hlelo, kumbe lufikile kodwa abalutshana batholayo?
EDethe alukafiki njengoba ngiyinisengishilo ekuthabiseni ukuthi ngukhansela wendawo yeDethe. Nxa ukuthi world food program ingabe ingafika eDethe, obviously kuya kumele ukuthi ufoziwe bazabonana nekhansela, even nabanye other stakeholders starting from ODDC kuye kubo-local authority bo-CEO, and eventually they end up talking to the person okuwodiya ngkhona njengokhansela. EDethe abakafiki, yisaidi ayikafiki le-program yezokudla. He said siyabahlangana nje emhlanganweni wekhansela, eminye imihlangano esiyingenayo langamanye ama-programs, but angaso okulethu ukudla ebantwini.
Udaba lwamanzi luyahlupha lalo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Amadamu asesitsha lapho abantu kade besikha khona emifuleni akusela manzi, ngokunjalo sokumele baqanqabule imango emide besiyadinga amanzi. Khona ngapho kunjani?
EDethe manje kuwezi, kwezinye izindawo bengahamba imango emide lapho kungela khona inyamazana zeganga. EDethe bayahamba lawo imango emincane, but abakujayelanga ukuthwalathwala amanzi ukuthi ngahamba umango omkhulu. But iproblem ekhona ngeyokuthi amalayini aya emakhulu, umuntu uyatshona ekhona ngale emanzini eze ephenduke ntambama. Kule ndlovu ezihambayo, kule zilwane ezihambayo, indaba yamanzi EDethe serious water crisis, very serious one.
Lo ke ngumnumzana Stanley Torima ukhansila ka ward 18 eDethe ubeqoqa esicingweni lo Ntungameli Nkomo we Studio 7 ekhona le eDethe. Uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele, nenhloso yokukhuthaza abalimi ukuthi balime ingqoloyi eningi ngesikhathi somqando. Itani elilodwa lengqoloyi selithengwa ngamadola eMelika aphezu kwamakhulu amane, US$440. Umumbu lamabele sokuzathengwa ngamadola eMelika aphezu kwamakhulu amathathu lengxenye, US$360 kuthani linye. Ekhuluma lentatheli zindaba ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende, umphathintambo wokwethulwa kwembiko umnumzana Jane Van Muswere uthe bengezelele intengo ukuze kwenqatshelwe ukuswelakala kokudla elizweni kulandela ukungani kuhle kwezulu. Lokhu kuza ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lwamandla kagetsi, wona adingakalayo kakhulu ekuthelelezeni ingqoloyi. ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lengcwethi yezokulima njalo efundisa ekolijini leNational University of Science and Technology umnumzana Everson Ndlovu.
I-El Nino ikhoze i-drought emangalisayo eZimbabwe lakurijini yethu, okutsho ukuthi amanzi malutshwana kakhulu emadamu ethu, le madamu ama-farmers lawo ala madamu amanzi malutshwane kakhulu. Siyananzela ukuthi kulawo ama-farmers ala madamu njengoba izulu lingananga kwehlule ukuthi abantu balime ngezulu. Ana nawo amanzi amalutshwane kubalimi abalamadamu alakho ukuthi angengeza isivuno senqoloyi kathesi nje sisiya kuwinter.
Isikhathi somqando yikuyini okungengezelela isivuno lesi njengoba sibone lonyaka okungaphumanga kuhle emasimini?
Sikhangela ukuthi akusuke kutshise kakhulu njengalokho esiphakathi kwakho kathesi. Kuyatshisa manje okutsho ukuthi amanzi amaningi emhlabathini ayalahleka, kodwa nxa kungazungani kuyaqandelela kancane, yebo abalimi abalamadamu bangengeza isivuno zabo. Njalo nxa beza yengeza la ingqolelo kutsho ukuthi asuze sibe sesimeni sokuthi sesiyabe sesiyithenga kwamanye amazwe.
Pho udubo lwamagetsi lona alusoze lubisele muva na ukulinywa kwengqolelo lokho?
Indaba yamagetsi ibuhlungu kakhulu kakhulu, ibuhlungu kakhulu ngoba kuhamba kwakhona kuyakhathaza. Nxa kungazange kwaba le mizamo ke yokuthi kuma irrigation schemes analaw kupontshwe ngesola, sizakuba le nkinga. Asoze sibe isitole isivuno leso esisikhangeleyo uhulumente akhuluma ngaso, unless nxa kungaba le mizamo engabuya masinyane kathesi nje vele ngoba isikhathi sesihambile ukuthi kupontshwe ke ngamagesi esiwathola kubani, kusola energy, right? Nanti phelela ngalibaleli. So that's one thing esingayenza njengohulumende, esingayenza njenga bo business people, esingayenza njengabalimi. Yes, ukuyinvesta kusola kathesi nje balakho ukuthi bangathengisa inkomo ezimbili ezintathu kusasemanje, inkomo zisasengcono ngoba in the next 2-3 months inkomo zabe zingasathengwa ngemali yangapha. Bathathe ke imali yana bathi invest kusola energy, bakwanisa ukuthi bathi pump amanzi amaningi angenelisa ke ukuthi kukhwezwe isivuno sengqolo ilonyaka.
Lo ke ngumnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima njalo efundisa ekolijini leNUST, ubexoxa icingweni loTabo Kancube weStudio 7 ekwaBulawayo. Umthethwandaba uphakeme eDurban kwele South Africa lamhla ubuhluza udaba lapho ibandla lezombusazwe ele African National Congress ANC ebelimangalele elisanda kubunjwa ele umkhonto wesizwe ngokuthi lisebenzisa ibizo lempawu leviyo lalo ngesikhathi sempi yenkululeko kulelo lizwe. Isinqumo asikethulwa. Lokhu kwenzakala lanxa umthethwandaba ubona ngezokhetho kulelo lizwe usanda ukulahlela kachana isicelo se-ANC sokuthi EMK ingabhalisi ibizo layo ngokusemthethweni osokunike ilungelo lokuthi umkhonto wesizwe ubhalisele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Udaba lwalamhlanje belungolophawu lebizo nje kuphela. Ngesikhathi sempi yenkululeko umkhonto wesizwe wawusebenza levuyo lezibra eZimbabwe elalikhokhelwa umnumzana Joshua Nkomo owayengumholi wezabhu. Ucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusi Moses Banda, umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcwethi kwezemithetho.
Ngeke sisho khona ukuthi umkhonto wesizwe wokuqala nalo uyafana mhlawumbe ngoba angithi lo mkhonto wesizwe okhona manje usuliqembu ophikisayo, kanti lo obuvela ukukhulunywa ngawo kwakuyi military wing ake sithi butho ele ANC noma amalungu abantu abakhona ababekhona kumkhonto wesizwe eyiwona amanye amalungu alene, kodwa ngeke sithi kufane ngoba leya ibingabhaliswanga ngokusemthethweni njenge-political party, kanti lena ibhalisiwe i-political party iqembu lezombangazwe.
Ungathi ziyafana yini impawu ezisetshenziswayo lendlela amabala akhona alotshwe ngayo?
Khona imbala ngoba nakho nembali ihambe isho icishisane zikhona zona impawu zokufana kodwa akuzona lezo esezingenza ukuthi ngempela ukuthi we umkhonto wesizwe iphikisayo kweze politiki ukuthi ubhaliswe ngoba ungabhalisiwe phela phambilini lokukhonto wesizwe njengeqembu lokweze politiki kahle kahle angithi nje ngoba vele sesitholile nje lokuthi inkantolo ihambe yachitha isicelo se-ANC ukusho ukuthi hayi ayikaze nje landela ngokusebenze ngokomthetho kungakho ngeke kuchithwe isinqumo se-IEC ukuthi i-MK ibhaliswe njengeqembu leze politiki okusho khona ukuthi hayi kuyabonakala nje sobala ukuthi cha ukhongolose akaphumelelanga lapho njengoba benganikezwanga isikhalazo sabo sokuthi hayi cha bachitha isikhathi bengakaze bayinkantolo ayikwazi ukuthi iphindele lapho i-ANC kusho khona nje ukuthi izolokhu iqhubeka ifuna ukuzifaka ehlazweni ngoba ikhongolo-ANC kuyiphathi yepolitiki endala okufanele ukuthi ngabe iyazazi lezi zinto lezo kungakho nje ukuchithwa licala lokho kusho khona ukuthi singaqiniseka ukuthi akukho okunye engaphinde ikuzame ngoba kuzobe kukudlala ngemali nje
likhanya lilosekelo yini njalo liqinile leli bandla elitsha njalo bamamukela yini umnumzana Zuma okungenza i-ANC ibone ingani ingalahlekela
I mean siyazi ukuthi abantu abaningi vele bemthanda umsholozi ngakho kungenzekela ukuthi abantu abaningi bayalandela leli qembu kanti ngoba abantu abajolisekanga ngento eziningi ezenzakala ku-ANC ngiyacabanga ukuthi lokho kusha ukuthi lo oyisikhulumi sasephalamende nokho nje esefa kwamacala nokusolwa ngamacala afika kuyi-4 million akuzukuwenzela ubuhle abantu abaningi baqhubekela ukubebaleka ikuyiblandla umsholozi ngiyacabanga ukuthi baningi bazoqhubeka njalo mhlawumbe banisekele leli iqembu le-NK
lo-ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcwethi yecubungula ezemithetho ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa kweziphathelane lele Melika umahluli udaba olwetheswa wayengumongameli walelo lizwe umnumzana Donald Trump elokufumbathisa untombazana aya la emacansini usenqume ukuba uTrump kumele angathuki abachuchisi lezinye iziphathamandla zemthethwandaba kunye labafakazi umahluli uJuan Marchand uthe uTrump akumelanga akhulume ngalaba bantu kulandela imbiko yakhe ukuthi wetheswa amacala njengendlela yokumhlukuluza nje kuphela. UTrump wetheswa icala leli ngemva kokusebenzisa wayeligqwetha lakhe umnumzana Michael Cohen ukuthi afumbathise untombazana ophila ngokuveza umzimba emphakathini uStormy Daniel. Leli cala lizaqala ukuthoniswa mhlazi ku-15 ngenyanga ezayo. Lokhu kuza kuba ngokwakuqala ukuthi owake waba ngumongameli athoniswe emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Difa wajabhi Bango Dube.
Nxa kungenzeka ukuthi atholakale guilty amacala lawana kuyabe kukuthi kumfaka ezingeni elingalunganga. So okungangokuthi kuqakathekile ukuthi nxa ehamba esiyangena ukuba ngumongameli ahambe eclean engelawo amacala alengileyo ukwenzela ukuthi lama citizens ababone yena umongameli njengomzekeliso we-proper governance.
Kodwa kungakhathalekile lakhonokho siyabona ukubana usekelo lwakhe lokhe lusiba luningi kakhulu okokuthi singambone ngqo kungakubangelwa yini lokho
ukukhona uTrump abalandeli bakhe babukanda singakhohle ukuthi akufika abalandeli abalandela uTrump ukuthi mhlambe uyenza ubugebenga noma uyenzani kodwa ke abanye sebembona njengomuntu ongasiza ikakhulukazi nxa sibona inhlupho ezikhona elizweni leMelika abanye njalo ngabathanda nje indlela aziphatha ngayo iyaleyana indlela ukuthi athi America comes first yinto abeyenza ukuthi bazibone ngathi uTrump ungcolo kakhulu ngoba uBiden usehlulekile ezintweni eziningi kakhulu abekade efanele ukuthi azenze zenze zenzakale asithi njengakathi ezinjengento ekhona ePalestine kathezi uBiden wehlulekile ukuthi ayiqondise masinyane isheshiphele kodwa ke uTrump inkulumo zakhe azikhulumayo utshengisa ukuthi ukhona okungcolo angakuletha kodwa ke iloba kunjalo yiko sekwenza ukuthi abantu bamsekele bambone ngathi useyibetter option ukwedlula uBiden
siyabona ukubana kucala lakhe lele lokuthi wafumbathisa untombazana aye hambela emacansini kuthiwe khona angazakhuluma ngalo icala ngoba ukhanya besethuka ubona njani wena lokho
uDonald Trump bawukanentembu ukuthi nxa abantu bemazi abasuka la ekudala esase ngobusinessman ekusuka nje ngesikhathi sakhe esahamba labo Mike Tyson ngumuntu owavele wayephila impilo ewild angazange wabe ngumuntu ofuna ukuthi mhlawumbe abe ngumuntu oyazi ukuhlonipha izinto njalo ngumuntu lona okhuluma nanoma yini efikileyo engqondweni yakhe akakhethi amabala ingakho simbona ekhuluma inkulumo ezinje ezifana nokuthi uyathethisana akhulume izinto ezingalunganga osekugcine ukufeza ukuthi bakufake kube semthethweni ukuthi engaphinde akhulume izinto ezifana nalezo
Lo-ke ngumnumzana Difa waJabi Bhangodube olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwele Bilitane Ngesikhathi kugqishwa umkhankaso wokuphakamisa abesifazane ngalinyanga kaMbimbitho owe Women's History Month lamuhla sixoxa lokhubazekileyo unkosazana Sukoluhle Mhlanga oqhuba inhlelo ezijeneyo ezinceda abanye abaphila lesimo sabakhubazekileyo. Okuningi asikuzweni kuLusi Selemani Yasini eseHarare.
Unkosazana Mhlanga ngosakhulayo ohlala kobulawayo owaqala izifundo eKing George VI Memorial School wasengena kwezinye izikolo zalabo abangakhubazekanga waze wayaphutsha imfundo yesigaba sika Form 6 okwamanje ufunda ekolijini leLupane State University uthi kwakungelula ukuze afike kuzinga lemfundo yaphezulu
umphakathi ocabanga ukuthi abantu abakhubazekileyo balokusilela ezintweni zokwenza abantu abakhubazekileyo ngesilungu abakho human enough singathi sichiyene labanye
unkosazana Mhlanga uthi kunengi abhekane lakho empilweni
kuma platforms abantu abakhubazekileyo sibathola labo bekhuluma izinhlupho zabo bekhuluma ama challenges abo sidinga isombuluko ukuthi kanti la ama challenges singawehlisa njani
Ubonga umdeni wakhe owamsekela waze wayafika ekolijini leli.
Ungananzelela kaningi ezinye imuli kukalutshwana ukuthi amukele abantwababo kumbe ama-family members akhubazekileyo. Kambe umuntu okhubazekileyo engehluleka ukwamukelwa yi-family lapha azalwa khona. Umphakathi ungenelisa na.
Utsepangi Thembani Nare. Umngane kaMamhlanga uthi wafunda laye kusukela ngesikhathi besesikolo seKing George VI Memorial School. UTsepangi uthi uMamhlanga unceda abantu abaningi abakhubazekileyo.
Ungumuntu ozimiseleyo entweni yakhe, angafaka ukuthi ufuna ukwenza ulutho oluthile, uyalwenza.
Umnumzana Ishmael Jowu omela abakhubazekileyo edale leSenate uthi kunengi okwenziwa ngonkosazana Mhlanga labanye ukunceda abakusimo lesi.
Imali zesikolo, amaloni okuqalisa ama-projects esithi ngama-disability loans, i-health assistance, siyakwanisa njalo ukuthi nge-office ye-social welfare sizo-applya esithi ngama-assistive devices abantu abakhubazekileyo bancediseke ngaliphi laluphi uhlobo loncedo abangalufuni.
Unkosazana Mhlanga ukhangelele ukuba ngelinye ilanga zizafezeka izifiso zakhe zokumela abakhubazekileyo edale lephalamende lakurhulumente. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguLusi Selemani Yasini.
Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
bona sithi asendini njani kodwa wasakazibethe hayi sifike siphala nje khona lokuthi kufuna udole ethe sithi ekusilalo lapho malungayenze lutho nje hayi khona strength yakhe zingaba okwamanje kasakwazi ukuthi yiphi iphathe ezikhulula kuba naye izane yale yalandula mpha kodwa ke bathi kwaphela ukuyahlola izoyala kusayivumela ukuthi iyalilandule kuzofika ekugcineni ukuyalilandula kuyehlule ingasela plan okwamanje kusayivumela kusayivuma ya kusayivuna izano mazokuyiyala kuzozenza kodwa ilizwe lelaswele zano lele ilizwe labantu lele azakwata ilizwe likamnakakwa ntili amen kuzobe kujesu ayizasenza ungathi yena iyalela ilizwe kuphela enzela kulokhu abeyenza umkhoshosho wabekhipha amagoldi bayathengisa out of the country koko abakugadileyo behlisa abantu ababophela abantu bezibabesihlupheka ezibhedlela kulaluda
sifikele sibonge sibe seven abantu bezimbabwe baningi abala information abazi lutho bakhohliswa izano ngoba iyakwazi ukubakhohlisa ngempela i-corruption leyo mna ngingagwayiqukele lo mnumzane ukuthi uzakwazi ukuyiqondisa ngithi mina ngeke cha ngoba i-corruption ikuye yena ngokwakho upresident wezanu wayenza i-corruption labo sengizochabanga ukuthi bedilize i-3C namhlanje bakufuza itiye bonke emason mnangagwalo sengizochabanga lale kuphi iqiniso usengizochabanga engaba i-opposition eyamampela kanjani eqeda ukudilize i-3C ebuyele esiyakufuza amanzi ne-cabinet yezanu PF yonke so iqiniso likuphi lapho abantu bonke abakhulumela izanu abafana nabo umalathi nkomo yabo Belief Gawule yabo Joseph Chumi abafuni ukuthi amazimbabwe kube lusuku lodwa abazabona ukukhanya kwelanga bafuqela abantu ebumnyameni njengabathakathi siyabona
Studio 7 Studio 7 ntshona njani umarolimkani wesigada ona iyeza abe besicelekele indlulisele umlayezo wami bantu kubantu bezanu lapha njengobona besithi bangabakhokheli belizwe bakhokhela kahle abantu bayabathanda sicela ukuze yini abayenzayo elizweni lasezimbabwe njengoba abantu manje babhizi bazakhela izikolo bazakhela amakliniki bona umsebenzi wabo ngowani beyigovernment abantu bezanu especially ogawuli labochuma laba abahleli bepepere izinto engekho ngicela bakithi Studio 7 ngathi odm ingafunda abantu benkosi ngiyacela ukuthi bona benzani bengabantu bezana abayenzela umphakathi abantu babhizi izikolo zifila kulanto ekukhona abantu bazithengela amaphilisi bazithengela ini bona benzani into amsebenzi abawenzayo labantu sengathi ngafundi kodiyam bantu
asalibonani salibonani linjani uStudio 7 hayi mina ngiyabonga mina ngucosmas mina ngibona ingathi kumele sibambane singamazimbabwe sidefend ilizwe lethu lapho esilikhangele ukuthi esilibonayo ukuthi liyaku ngoba manje liye emgodini omnyama asilivikeleni amayouthi kumele sibambaneni sidefend ilizwe lethu ilizwe lethu liye emgodini lokho esivuka so isikhathi sokuthi abantu bebambane le sipha abasela wonke la
ayibona abasebazini athi le imali yalokhu besithi iliwe lokhu isisebenzi kodwa bayebona ukuthi le mali ayinavala uthi lobo usiyathenga isinkwa somele uhambe uthwele imali somele uhambe uthwele imali ochanbey usiyathenga isinkwa indawo vele bangavele beyekele bayizame kudala le mali kudala ama-barriers check nansi sibuthi manje sokuba amabhonu abantu ukudla ngabantu imali ongasokube kwayo othi uma uyibhenkile izovuka kuthiwa iya espar hayi laye lowo umkhokhelezi imali mbonga nengqondo nakho kwakho right ngeke kuthi wena imali kumele iqhubeke lokhu isebenza imali espar ngosuku ngosuku hayi sambona la ukuthi akaphelelanga akanani
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp lani lingathumela eyenu imbono kunombolo zethu ezithi +12024650318 nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge WhatsApp thumelani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318 Ku live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela inhlupho ezibhekane labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lapho bedinga usizo kwezempila kahle lokwelatshwa. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka abantu abaningi bakhala ngokuthi sebelamba. uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asivaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.